Abe ZCTU bathi abasoze balandele lesi siqondiso bazaqhubeka befuqa ukuba izisebenzi ziholiswe ngedola leMelika nxa uhulumende ngehluleka izisebenzi zizangena ezitaladeni zitshengisela ensukwini ezizayo. Ekhuluma emhlanganweni lintatheli zindaba emahhofisini awe ZCTU unobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende kwakumele aqale ahlangane labo kanye labo somabhizimusi bacebisane andubana athathe inyathelo lokumisa ukusebenzisa imali yaphandle.
Uhulumende kazange ke abuze kumbe ngubani silemthetho ke egavena ke kumbe singathi ikhangela ukuthi sisebenza njani thina lohulumende laba ababhizimisi. Uhulumende sibone engazange abuze umuntu ukuthi sibona njani ngohlelo olulethileyo njalo luzasafektha njani lelo hlelo. Thina siyakhumbula okwenzakalayo ngeminyaka edlulileyo, eminyaka ka 2008-9 lapha inflation eyayisiya phezulu, izinto zingathengeki ezitolo, izinto ziswelakala emashophu. Sibone ngathi akona nje uhlelo lolo lufakwa nguhulumende yikho lapha esesigijiniselwa khona. So sithi njengezisebenzi nxa uhulumende engafuni ke ukukhuluma lathi esifakela ke inhlelo zakhe engabuzanga abantu, uyephula ke iconstitution yelizwe, uyephula njalo iTNF Act. Sithi ke silelungele njengezisebenzi ukwala ke lokhu uhulumende azama ukusibamba ngamandla ukuthi sikwenze.
Abebandla eliphikisayo leMDC labo bathi umthetho we-statutory instrument 142 awuseze ulethe intuthuko elizweni kodwa uzengezelela ubuyanga ebantwini. Ekhuluma lentatheli zindaba esigodlweni se-MDC eMorgan Tswangirai House, isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Fortune Molokeli uthe kuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana ilizwe libe le mali yalo.
Thina njenge-MDC asiyamukelanga indaba ye-statutory instrument ebuye izolo. Thina njenge-MDC sithi it's not enough, kumele senze indaba yokuthi siqale silungise okuthiwa ngama-economic fundamentals. And okwamanje iZimbabwe ayilayo indlela yokuba le mali yayo ingazange ilungise khona ukuthini. Siyakwanisa ukulungisa ama-economic fundamentals. For example, kumele simake sure ukuthini ama-imports ethu they are less, ama-exports ethu they are higher, i-local production must be higher, i-local industry must be revived and so on. Konke lokhu kumele kwenzakale ngemva sesikhulumile savumelana njengelizwe ukuthi siyangaphi, sisebenzelana ndawonye kungela zani, kungela MDC, kungelani.
Uqhubeke uMolokeli ethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aqale alungisise inkinga ezikhona kwezombusazwe kuqala engakakhangeli intuthuko yomnotho welizwe.
Njengenhlanganiso ye-MDC sibona okuqathekile kakhulu eZimbabwe ukuthi siqhubekele phambili yikuthi kumele siqale silungise indaba yombangazwe ukuthi sivumelane njengeZimbabwe ukuthi siyakuphi. Ngoba okwamanje thina njenge-MDC asamukelanga impumela yokhetho yayenzakala ngomnyaka odlulileyo, yikho okwenza ukuthi iZimbabwe ibe le situation ekiyo okwamanje. So singaqali ngokukhuluma ngabo economy, ngabo monetary policy, labo fiscal policy, asiqale ngokukhuluma ngokuthini siyangaphi njengeZimbabwe. Okuthi ukuthi kumele siqale ngokukhuluma nge-politics, sivumelane njengeZimbabwe ukuthi siyangaphi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano wezokulondolozwa kwenyamazana zendle owenzelwe eVictoria Falls ukuthi uhulumende akalisa abantu ukuthi babe le mali yakwamanye amazwe, kodwa umthetho walisa ukuthengiselana ngaleyo mali elizweni. Abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa bathi uhulumende bekumele avumele ukusetshenziswa kwerandi ngoba lumumo usuzabadalela inkinga eziningi. Unkosikazi Tracy Moyo othenga ethengisa umceco wabesifazana ekhanda uthi ukwaliswa kwerandi kuzabadalela ubunzima lapho besiya woda eSouth Africa.
Thina njengabosomabhizimusi abasakhulayo besibona kungcono sisebenzisa amarand ngoba yowasincedisayo nxa siwoda izinto zethu eSouth Africa. Kodwa ke nxa sokuthiwa usebenze i-RTGS kuphela ngoningani sokuzaba nzima ekusebenzeni kwethu.
Uhulumende uthembise ukuhlangana lenhlanganiso ezimela osomabhizimusi kanye lezisebenzi kusasa lapho udaba lweholo lezisebenzi kahulumende olukhangelele ukuba segudwini. Inkokheli ye-ZCTU yona ithi izaqhubeka ngesicelo sokuthi izisebenzi ziholiswe ngedola leMelika emhlanganweni wakusasa. Abaqembu labalwela ilungelo labantu eletha jamuka sesijikile labo bathi baqoqa ukutshengisela bekhonona ngomthetho we-SI-142 nxa uhulumende engalungisanga udaba lokuswelakala kwemali kungakedluli umhlaka 1 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.